Incwadi elotshwe ngabenhlanganiso ye-SRC ithi imidlalo yonke isimisiwe kusukela namhlanje zilitshumi lane kunyanga kaNhlangula mpaka kuze kuyefika isikhathi lapho uhulumende azayekethisa khona imigoqo yokwenqabela lomkhuhlane njalo atsho lokuthi le midlalo isingaqhubeka. Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga ethwile umbiko ovimba yonke imbuthano lokuqinisa limigoqo. Lokhu kutsho ukuba le midlalo yeChibuku Super Cup ebimele idlalwe kuliviki isimisiwe. Zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwaira uthi ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa kakhulu lolu hlangothi.
Ngokubona kwami ukumiswa kwezemidlalo kuyindaba enzima kakhulu ikakhulu ebadlalini ngenxa yokuthi ungakhangela emidlalo ungumsebenzi kwabanye ukhangele amalungiselelo akade esenziwa ngamaqembu atshiyeneyo emidlalo etshiyeneyo. Into eyade imele yenzakale ukuthi hayi kudlalwe kodwa kukhangelelwe ukuthi balandela yini imigoqo ekhangelelwe ukuthi nxa besenze imidlalo beyenze.
Lanxa benhlanganiso yeZimbabwe Cricket bekhuphe umbiko besithi sebemisile inhlelo zabo balobe incwadi belabhela kunhlanganiso ye-SRC becela imvumo yokuba beqhubeke ngemidlalo yabo. Ezemidlalo zimiswe ngesikhathi iqembu leZimbabwe A lincikilana lele South Africa A emdlalweni wecricket ohlobo oludlalwa phakathi kwensuku yezine. Wake waba isiphathamandla senhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni leZimbabwe eZimbabwe Football Association. Usiphambaniso Dube uthi ukumiswa kwezemidlalo kulakho ukudala ingxabano phakathi kwamaqembu labadlali.
Ngendlela okwenzakale ngayo kwelakithi la, ama-clubs azamile ukubhadala abadlali. Even bengadlali umdlalo webhora, bebebabhadala, bebenzela konke. Kuthe kuvuleka ama-contracts alawo ma-player ephela, ama-players they walked out of clubs. Ama-clubs aqala ukukhala. So, nanso i-lockdown isibuyile again. Engibona kusenzakala ukuthi ama-clubs azama ukuholisa ama-players. Ama-players azalamba.
Amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abephakathi kwemidlalo yeChibuku Super Cup yona ebisifike phakathi laphakathi ngemva kwalemidlalo yikho lapho bekuzaqala khona imidlalo yeligi yalonyaka. Umbiko okhutshwe ngumphathintambo wezempilakahle uthi akusavunyelwa ukuba abantu babuthane bedlule amashumi amathathu njalo abantu bavunyelwa ukubuthana emfeni kuphela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.